kunabanye abantu abathi ukhetho lwelizwe solwenziwe ngakho ke ngabasoze bazihluphe ngokuvota kukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Bathi ukhetho lwama-primaries luphambanisa uZulu ocina ecabanga ukuthi akusela olunye ukhetho olulandelayo. Kodwa ke bakhona njalo abathi ukhetho lwama-primaries luqakathekile njalo kumele lwenziwe sokuzaqhutshwa olwelizwe. Unkosikazi Debra Mukasa, umunye walabo abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka, uthi ukhetho lwama-primaries kumele lwenziwe amabandla ezivalele hathi emphakathini.
Ngibone ngathi indaba yama-primary leyenziwayo asenika i-confusion ebantwini, especially abasemakhaya abangazwisisiyo. Abanye sebehlele ukuthatha uteki sokuvotiwe and nxa sokufika ukuthi ngendaba yokuvota bazahlala phansi bethi sokuvotwe kwaphela. Njalo futhi why khona kuyinto e-in-house isisenziwa public indaba yama-parties lalala ama-parties alama-primaries bekwenze bewodwa secretly then ukuthi sokubuya ama-candidates ayiwa azangena sobala.
Umthayeli womjova kobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi akazwisisi ukuthi kwenzakalani ngama-primaries. Uthi ukuxabana phakathi kwamalunga amabandla ashiyeneyo kwenza engani solwenziwe ukhetho lwelizwe.
Ama-primaries a-confuse. Kufanele ukuthi ngabe akuyayenziwa the way before abantu bangakasondela ekhethweni because kuyakhonfyuzana even abanye abantu abadala emakhaya kathi sebacabanga ukuthi sokuvotiwe and sokuzikhonfyuza kathi ngoba kathi sokuqala ukuliwa internally bona abadliweyo labawinileyo and ngabe vele kuyahlukaniswa ngesikhathi eside mbishana mepenqeke nxa kunjengokuthi kuvotwa ngoJulayi kuyenziwe ngoJanuwari.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Bongani Dube othi kazwisisi indlela okuhlelwa ngayo ukhetho kweleZimbabwe. Uthi akusacaci ukuthi okuyikho yikuphi.
Ngendlela eyenzakala ngayo ngamalokhuze nama-primary election asawuzwisisi thina indlela abahlela ngayo cause lama-elections aseseduzane but awukacaci ukuthi kuqala ngama-primary kumbe vele sokuvota khonapho. Abasibandlulela kuhle sizwisise indaba yangikhona le.
Ibandla leZANU-P F yilo eselenze ukhetho lwama-primaries loba nje kulezinye indawo lapho oluzaphindwa khona ngoba kaluqhutshwanga ngemfanelo. Umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke zebandla leli uthi ukhetho lwama-primaries luveze ukuthi basekelwa ngabantu abaningi eZimbabwe.
Abantu ababuyileyo ba-activate kula almost 10,000 athi futhi bamele iparty ku-parliamentary, senatorial and yilokhuzeni proportional representation level.
Uphinde wathi okusobalayo ukuthi ukhetho lolu luveza njalo ukuthi umuntu uzondwa kumbe uthandwa ngabantu.
Abantu nxa bengakufuna bakufuni kumele uvune lapha ohlalele khona, wahlakula khona, walima not ukuthi ubuye suyi-combine harvest asuzovuna lapho ngazuthisini ilinyombani. Akusebenzi lokho.
Amabandla ashiyeneyo akhangelelwe ukuthi azakwenza ukhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwesizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.